Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 lwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
conniving and conspiring to overthrow a constitutionally elected government is a crime.
Ushipanga uthe kulicala ukuthi amabutho ayengane ukugiqula umbuso kakhulumento owakhethwa ngokusemthethweni ethi kwazathatha amanyathelo afana lawezizalwane zabo leTurkey.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi kabasoze bagoqe izandla abakubutho beveza mgceke ukuthi sebefuna ukuhluthuna umbuso kamongameli Mugabe. Sokulokwesabela ukumamanzonzo komumo weZimbabwe okungakhokhelela impi yomdeni njengoba ibutho likhanya selibonakala lalo selingenile enkundleni yezombusazwe. Amapolisa ahlasele amahofisi eMagamba Network Trust aseMoto Republic eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abatsha bebandla leZANU-PF bathi kabasoze bagoqe izandla abakubutho leZimbabwe beveza mgceke ukuthi sebefuna ukuhluthuna umbuso kamongameli Mugabe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bondisa amazi akhe kumkhokheli weZimbabwe Defense Forces uGeneral Constantino Chiwenga, umkhokheli wohlangothi lwabatsha beZANU-PF Youth League ukuzana eChipanga, uthi njengentsha yebandla bazinikele ukuvikela umongameli wabo.
That conniving and conspiring to overthrow a constitutionally elected government is a crime.
UChipanga uthe kulicala ukuthi amabutho ayengane ukugiqula umbuso kakhulumento owakhethwa ngokusemthethweni ethi kwazathatha amanyathelo afana lawezizalwane zabo leTurkey ezake zagijima zavimba ukuhluthunwa kombuso welizwe ngamabutho akulelo lizwe eminyakweni ophelileyo.
Amazi kaChipanga alandela umhlangano wabakubutho ngomvulo lapho ababike ukuthi njengabezomvukela kabasoze bavumele uMugabe eyengana labanye abakuZANU-PF ukuxhoxa chana labalwa impi yenkululeko kulelo bandla. UChipanga ubuye wathi ngokuya komthetho amabutho yiwona okumele athole iziqondiso kubakhokheli belizwe lonke jikelele, hathi ukuthi ibutho libe yilona eligijimela phambili. Uphinde wethesa abakubutho icala lokweba amatshe aligugu amadayimani akomarange abikwa elentengo yamabhiliyoni alitshumi lanhlanu yamadola i-15 biliyoni okuyimali eyabikwa ngumgabe ukuthi yanyamalala. Ingcwethi ehlaziya ngezombusazo umnumzana Give Momaphosa uthi laloba evumelana loChipanga ukuthi abakubutho kumele bavalelwe emabhalakini akasekeli ukuthi abeZANU-PF basola kuphela ibutho uma kuyibo abaqotshwe yilo.
Ngiyavumelana sibili lalokho okukhulume uChipanga ukuthi amasotsha wona kufuze bebe besemabhalakini abo, kodwa engikusolayo mina ukuthi amasotsha wona nxa echaya abantu emakhaya ngezikhathi zama-elections abakhulumi. Nxa amasotsha ebasebenzela abakhulumi futhi, kodwa kathesi ngoba amasotsha wona sengana sengenela izinto zabo kuZANU-PF, yikho lapho sengana asithatha i-constitution esithi into ayenzileyo ayikho ku-constitution.
Lo ngumcabango osekelwe ngosakhulayo uBongani Dlomo.
Sesimangele ukuthi abantu bezanu-PF bayawazi lento kuthiwa i-constitution yomhlaba, ngoba kunini abantu bona labo bephula umthetho. Namuhla sokubuhlungukiwe sebekwazi ukuthi kune-constitution yekhulume izinto ezinjani. Kulama court cases agcwele high court, sizama khona ukuthi sikhiphe abantu abama-defense forces lasemapholiseni ukuthi bengangeneli indaba zepolitiki, kodwa bebengalaleli.
Ukuxabana phakathi kukamongameli Mugabe labasebuthweni kulandela njalo amazi omkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai otshele intatheli zindaba zakwele South Africa kuviki ephelileyo ukuthi ukuxotshwa kukamnangagwa kulakho ukudala ingxwabangxoza elizweni. Studio 7 ngiseHarare, ngu Gibson Bebe.
Kunjalo nje sokulokwesabela ukumamanzonzo komumo eZimbabwe okungakhokhelela impi yomdeni njengoba ibutho leZimbabwe likhanya selibonakala lalo selingenile enkundleni yokuxokozela kwezombusazwe. Izolo abebutho bekhokhelwa umkhokheli wabo uGeneral Chiwenga bethusele abakhokheli bebandla lezanu PF ukuthi bona njengababutho balakho ukungenela kwezombusazwe nxa kungamiswanga ukuxotshwa mahlayana kwalabo abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa osanda xotshwa kuhulumende. Kambe bakhona abebutho abasekela uMongameli Mgabe na? UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Kulabantu eZimbabwe abathi uMongameli Robert Mugabe kasala masotsha amsekelayo kulandela okwethulwe izolo nguGeneral Constantino Chiwenga. Omunye walabo abathi uMugabe kasasekelwa libutho nguRetired Colonel Thomas Ngwenya owake wakhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko.
Ukhulume kuhle uChiwenga wathena kabhasophe amabutho. Amabutho ami sobala. Ngaye ngithi sobala, meaning ukuthi yena ngasela bantu. Amaphepha vele abhala athi umumo wakithi lo uzabe lengozi. Siyakubona kwamanye amazwe, siyakubona kuboKhongo. Abakhuluma laye bezama ukumcebisa, bamcebisa kakubi. Thina sesiyikhangele kuphela indaba sezithulele sithe zwi.
Abazi ngokwenzakala eZimbabwe bathi uMugabe usekelwa ngababalisa uBrigadier General Douglas Nyikayaramba labanye abalihlekana nje. Bathi uNyikayaramba labanye abambalwa balakho ukuvikela ukuba kungahluthunwa umbuso libutho. Kodwa ke umnumzana Maxim Kandla waye kuvuyo leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko uthi uMugabe usezimele yedwa nje. Uthi uMugabe wafakwa libutho okumele ukuthi ngabe uyalihlonipha kakhulu.
Yena wafakwa ngabantu ekhaya la. Ngale ngaphandle ngale ukuze be khona laphana uMugabe wafakwa yi-military izandla yempakayo laphana. Njalo i-divided abanye bengamfuni ukuthi ebe khona kulesani position. Iyena ezejoyina 41st Italian joyina izanu ngo-1975 esuka kuZaphu. Wangena ngale kuZanu ecrossa iflow from Zaphu. Wafika wemukelwa ngubani? NguRex uNongo labanye nje like uOtongokara. Yena uNongo efakwe ngubani ukuba ngukomanda wezandla? Yena waye kuZipra. So khonakhani kumele sikukhangele ukuthi uMugabe esuka lapha esika ngale wayevele esebenzela abantu. Wafika ngale vele uSamuel Mashele engamfuni kodwa waba ngumuntu olobungane kakhulu lobantu beTanzania iNyerere. Yena ngwakhe ube ngekho popular bekungena zanu ngaphandle ngale ngemva kokufa kukaThipu.
UMkandla uthi ibutho lilelungelo lokumsusa esikhundleni nxa engenzi kahle. Uthi osokufanele kwenziwe ukuthi uMugabe asuke esikhundleni ngoba kaselasekelo lwebutho.
Wabekwa yimgagawu declaration eyezandla. So yena nxa sephula izithembiso zangkhona ezazibeke zifakiwe ngale balokhu bale-right yokumkhupha ngoba kasalandela izinqumo ezazivele zibhalwe phansi.
Kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zikahulumende kanye labaphathintambo bebandla leZANU-PF ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC nginguGibbs Dube.
Amapolisa angene emahofisini emagamba Network Trust ase Motor Republic eHarare belencwadi ebavumela ukungena egumeni lomuntu isearch warrant bathatha imitshina yokusebenzisa ama-laptop lama-printer. Abemagamba Network betheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngemva kokubotshwa komunye wentathelezindaba ebesebenzela endaweni yeMotor Republic yabemagamba Network Trust oyisizalwane seMelika, unkosazana Martha O'Donovan, laye obesetheswa umlandu wokufuna ukuvukela uhulumende esebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zebulenjini ezeTwitter. Kunje sewanikezwa ithuba lokuba athoniswe evela ngekhaya wahlawuliswa inkulungwane yamadola ngumthethwandaba we-High Court ngemva kokwalelwa kusicelo sinye ngabomthethwandaba kamanti Amapolisa edlula ichumi abikwa eze ngezikhathi zokudla kwemini ukuza thatha leyo michina ebibethiwe kugwalo lwabo lwe search warrant. Lokhu kusolwe kakhulu zintatheli zindaba elizweni ogoqela umnumzana Henry Munjanji laye oyintatheli zindaba.
Lokhu kutshengisa ukuthi umgabe vele ngehulumende yakhe kabafuni ukuthi izintatheli zendaba zisebenze kahle, kabafuni ukuthi izintatheli zendaba zihambise indaba emazweni, ngoba bayakwazi ukuthi laba abantu abasebenza ngokwendaba bayalihambisa ilizwi elokuthi iZimbabwe kayihlalanga kahle, iZimbabwe iphakathi kwenhlupheko. Inhlupheko eyazalwa eyalethwa ngumgabe ngokwakhe ngabantu bakhe abaphakathi kokutshontsha elizweni leli leZimbabwe, isigebenga umgabe.
Ethi lokhu yikho intatheli zindaba ezihlezi zikhala ngakho ngoba zihlukunyezwa kokuphela lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
Kumele izintatheli zendaba zikhulume zingathuli, manxa zihlukumezwa ngumgabe ngamapolisi akhe zingathuli. Kumele zikhulume ukuthi ngapha eZimbabwe kasikho phakathi kokuhlala kuhle, ngoba umgabe uyasihlukumeza. Ilizwe lonke jikelele kumele libe kwazi ukuthi lapha njengezintatheli zendaba abantu kabahlalanga kahle, kabasebenzi kahle, bahlala besaba kuphela.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bebelokhe besemapholiseni abemagamba Network Trust abamelwa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngokulwisana kubandla leZANU-PF osokungenelwe ngamabutho wona achodozwe ngontanga beZANU-PF namuhla. Likubona njani lokho njengabasakhulayo? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Obeyinhloko kahulumende ye-Lebanon uSaeed Hariri uthi uzaphindela elizweni lelo ngemva kwensuku ezimbili evela kwele-Saudi Arabia, lapho azise ngokuthiya kwakhe umsebenzi ekuqaleni kwenyanga kaLwezi. Amazwe omhlaba abikwa esefaka imigoqo ekusetshenzisweni kwenkundla zebulenjini ukukhulumisana ikakhulu kubomakhalekhukhwini ekubukeni imfanekiso yamavidiyo ohulumende bevala ngokuthi yimisebenzi yomvikela. Inkokheli zebandla leZANU-PF ezigabeni ezilithumi zelizwe uhlangothi lwabesifazane labasakhulayo sebekhethe umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Zodwa Mgabe ukuba angene esikhundleni sikamsekeli kamongameli welizwe esithiwe singasela muntu ngemva kokuxotshwa umsebenzi kukamnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa ophinde waxotshwa lakubandla. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umumo wezinto ebandleni leZANU-PF umi ngamazwane kunandela ukuxotshwa kukaMnangagwa kuhulumende lakubandla, kodwa umongameli Robert Mugabe labasekeli bakhe abakutshayi ndiva lokho, njalo akusayiyomfihlo ukuthi isikhundla sakhe siphiwa unkosikazi wakhe. Umbuzo olabaningi ngothi kambe unkosikazi Grace Mugabe uvele ebheke ngelihlo lokhozi siphi sibili isikhundla, kambe uzagcina ekufuneni isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli kuphela na, kumbe vele uqophe sona isikhundla somkakhe nangu phela useluphele. Omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ubikwa ejele umgabe ukuba engabi lamahloni ukupha isikhundla sikamsekeli kunkosikazi wakhe ngoba abantu bathi bafuna yena njalo yena uselesizungu ngokuxoshwa komunye wakhe umsebenzi. UZulu seveze imibono ehlukile ngokuthi uDokotela Mugabe uzabusa iZimbabwe ngempela kodwa kusobala ukuba uzabusa ngoba akula muntu webandla lakhe ophikisana laye kumbe ukulinganisa nje ngoba besesaba ukwenziwa esikamnangagwa okulinyathelo linye elathathelwa unkosikazi Joyce Mujuru eminyakeni emithathu edluleyo. Kuthi labo akade bekhanyelele leso sikhundla ngemva kokumiswa kwakhe sebethenjiswe ukuxotshwa ebandleni ngoba becalwa ngokusebenzelana lomnangagwa. Isisekelo sombuso leseZanu PF sipha umgabe amandla okukhetha lokuxotsha abantu angasebenza labo njalo lebandla lakhe limupha amandla afanayo. Umsekeli kamongameli weMRP unkosazana Prezia Ngulube uthe unkosikazi Mugabe useziphakamisile waba umsekeli webandla lakhe ulegunya njalo uzimisele uba nguntando kayiphikiswa.
Mina angimboni esenelisa ukubusa leliyana lizwe. Lokhu kungoba siyayibona indlela aziphakamise ngayo ukuthi ucikezele amabizo ezinkokheli ezinye zezanu PF phansi okungangukuthi futhi uthethe amagunya okuba ngunkosikazi kaRobert Mugabe wasebenzisa ukuthi eyise njalo adelele laloba ngubani omphikisayo.
Evumelana lo Ngulube umabhalane wenhlanganiso ye-Abechu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kusobala vele ukuthi umkamongameli usengenile embusweni.
UGrace uyabe ngena ngaphansi kwebandla lezano eliholwa ngumgabi okungelanto elingayenza ngaphandle kokuthi behlale belwisana kathi sisebelwisane lo-Emerson sokuze silindele ukuthi bayalwisana lobani kodwa ekuthuthukiseni umnotho lenhlalakahle yabantu lokuhlonipha amalungelo oluntu kufuze sikukhohlwe lokho ngoba libandla lempi elihlala lisilwa labantu beZimbabwe kumbeni lisilwa lona ngokwalo.
Umqondisi we-This Constitution Alliance unkosikazi Abigail Mupambi uthe kusobala ukuba uDr. Amai njengoba ebizwa ngabezanu PF engaba ngumsekeli welizwe ikusasa yabantwana izachabalala ethi ungakhangela ukungena kwakhe kwezombusazwe kulethe ingxabano enganani ebandleni leli.
UGrace Mugabe angaba nguvice president wesizwe lesi, hayi ifuture yabantwana beZimbabwe akayisekho. Voice of Mars esikhangela ukuthi uGrace Mugabe the moment ejoyine ipolitics kuloneli lizwe, khangelani ukuthi iZanu PF ngokwayo yadabu kanjani, khangelani ukuthi isizwe seZimbabwe sawonakala njani. Wathi mo uGrace esekucenter stage sokuthiwa khona at some point uacting president wesizwe, it means chaos in the country.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Iphithule Maphosa uthe uDokotela Mugabe isikhundla uzasithola ngoba esiphiwa ngumkakhe kodwa ethi ubukhokheli into eyingekhoyo kuye.
UGrace ye uzasithola isikhundla sokuba ngu-VP njengoba sisazi ukuthi akasitholi ngoba uyenelisa ezepolitiki kumbe uyadeserve. Uzithola ngoba umkakhe ufuna ukumnikeza beforma le-CD dynasty umbuso wemuli yakomgabe eZimbabwe lapha. Kodwa siyakwazi nje ukuthi ubukhokhele into engekhoyo kuGrace, so ngeke sikhangelele ukuthi uza deliver njengenkokheli ngoba vele yena akasomuntu olobukhokheli, ngumuntu ozithandela amandla lanxa engakwazi ukuthi uzenzani ngamandla angkhona.
Ezinye inkokheli abikwa esebenza lazo ezibalisa omnumzana Jonathan Moyo, uSevia Kasukuwere loPatrick Juwao labanye kabananzelele ukuba umbuso abawakhayo abantu abawukhwabithi.
Laba abasekela uGrace abagoqela uProfessor Jonathan Moyo asilakho kunenge singatsho ngabo, abananzelele bekhumbule njalo ukuthi abantu beZimbabwe umbuso wedynasty lo osu abasebevusile elizweni abawufuna abantu balapha ekhaya.
Osakhulayo wakobulawayo uBakidzanani Dube uthe uDokotela Amai wabo lo ulakho ukubusa ngocuku oladlulwa olomkakhe ngoba baningi abafuna leso sikhundla kodwa kusobala ukuba abanyeke basithole.
Mina njengosakhulayo waleli lizwe leZimbabwe ngiyabunanzelela ukuthi iloba yisiphi isikhathi kususela kathesi ngameli Mgabe uDr. Amai Grace uselakho manje ukufakwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli waleli lizwe.
Iningi labantu lithi loba yiliphi ilanga unkosikazi Mugabe ulakho ukuvuka esefakiwe esikhundleni sikamsekeli kamongameli welizwe kungakayiwa lasemhlanganweni omkhulu weZANU PF okhangelele ukwenziwa ngenyanga ezayo kampalakazi. Abantu bathi njalo akumangalisi ukungena kukaMgabe esikhundleni ngoba amalunga ebandla elibusayo alomkhuba okungena ezikhundleni zelizwe lasebandleni labomkabo. UZulu sehleli ethiye indlebe ukuba uMgabe azise umphakathi ngokunikeza umkakhe isikhundla noma nje iningi likhonona ngaleso senzo bethi umbuso usungumdeni wemuli yakhe kuphela. Abanye njalo ngabathi uDokotela Mugabe uvele uyakufuna ukubusa ngoba ekobulawayo wathi akusocala ukuba umkakhe amtshele isikhundla sokubusa. Bethi lokhu bakwenzela ukuvikela inotho yabo njalo kuvamile emazweni e-Afrika ukuphanana umbuso kuvikelwa inotho lamacala athile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kunjalo nje ukudonselana amandla kusebandleni leZANU PF sokuchiye abaphathi intambo bakahulumende bengasafaki amandla abo ekuvuseleleni umnotho welizwe kodwa sebebhekane lokungasuki ezikhundleni zabo. Intengo yempahla ezitolo yona iqhubeka iqansa njalo le mali emabhanga ilokhu isilela kungakhanyi ukuthi lokhu kusazolungisiswa ngibani njalo njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezomnotho welizwe emnumzana Angliston Sibanda.
Sibone ukuxotshwa uvice president uJoyce Mjuru and kwenzakala kwaze kwenzakala ukuthi kwe-electoral cycle eyi-1 esasinye singakakwani kuxotshe ovice president ababili. Kutho ukuthi silokhe kwaba nokhetho luka-2013 abazali bavele ngokucabanga ukuthi ilizwe i-ikonomi iyangaphi nokuthi impilo zethu abantu bakhaza ziyangaphi. Bavele bahle baba preoccupied ngokubanga isikhundla sikamongameli abanye baqalisa ukufuna ukuthi basitate laye labanye leqembu lamaqembu lathoyo baqalisa wonke umuntu obhizi uconcentrate ukuthathela isikhundla sikamongameli. Akula muntu elicabangayo ngokuthi amakampani avalwa, akula muntu ocabangayo ngokuthi ezikolo abantwana impilo kayimpilo hambi kahle, akula muntu ocabangayo ukuthi izibhedlela kulamithi abalawelelanga. Wonke nje abasibusayo ba-preoccupied ngokufuna isikhundla sokubusa ilizwe. So kulokhu-ke kwenza kube nzima kakhulu ebantwini makhaza ukuthi sikwazi ukuthi kusasa lethu liyangaphi njengamaZimbabweni.
Umnotho welizwe ikakhulu sikhangela ukubana uyandise ukuvuselelwa ngabantu ababe bevela kwamanye amazwe bezoyenza lokho okuthiwa i-investment ngesilungu. Ungathini nxa ukhangela umumo wakathesi sikhangeleyo ne-investment?
Ayikho ngoba akula muntu ongakuya kuzotshala imali yakhe ezoqala ibhizinisi. Okokuqala ungakwazi ukuthi ma ufuna ukuinvesta kuqonda kulithi ihofisi, ngoba ma ofisini konke kahulumende kutholarize uzathola ukuthi uzaphula isensi ngomunye umuntu othile kusasa kujike kuthiwe uphiwe umuntu welacoste, kumbe uphula isensi ngomunye kusasa kujike kuthiwe uphiwe umuntu we-G40. So konke khonokho kwenza kube nzima vele ukusebenza. Akusela progress, akunanto ehambayo ngenxa yokuthi abantu laba bayalwa. Singakhohlwa ukuthi indlovu ezimbili mazisilwa vele kunotshani obufa kakhulu. So vele akusebenzi, akuna business. Ilizwe ngalendawo i-state siqhubeka sisemuva, ama-business aqhubeka esafa, imali kayikho and akula muntu ezihluphayo ngako konokho. Bonke bababhizi babanisana isikhundla.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePlumtree. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela e-Human Rights Watch, Zimbabwe Human Rights NGO Forum le-Media Center bathi bakhathazekile ngokungazinikeli kukahulumende ukubumba inhlanganiso ezimeleyo njengokuthiwo isisekelo sombuso ukuhlolisisa izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathele zindaba ngamapholisa. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Emhlanganweni lentathele zindaba owenzelwe eMedia Center, abahlanganiso lezi bakhuthaza abekhomishini ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu eyeZimbabwe Human Rights Commission ukuba ihlolisise imibiko yokuhlukunyezwa kukaZulu ngamapholisa ikakhulukazi intathele zindaba. Ophethe ezokuhlolisisa kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni ye-Human Rights Watch, uMnumzana Dewa Mavinga, ulandisa ngezokukhathazeka kwabo kwezokuhlukunyezwa kwentathele zindaba.
Zimbabwe should immediately halt police harassment of journalists.
Ele Zimbabwe kumele limise ukuhlukunyezwa kwentathele zindaba ngamapholisa, kulondolozwe ilungelo labo. Uhulumende kumele abeke inhlanganiso ezizimeleyo ezokuhlolisisa izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathele izindaba.
Abenhlanganiso lezi bakhuthaza uhulumende ukuba alungisise imithetho ekhona eyimigoqo ekusebenzeni kwentathele izindaba egoqela we-Access to Information and Protection Act, IPA, leminye. Sikhathi sinye bethi lalo mthetho osegudwini owe-Computer Crime and Cyber Crime Bill uzokwengeza kumigoqo evele ikhona yokuvimba ukuveza imbono kaZulu lokusebenza kwentathele izindaba elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Wadencane ingoma ke emnandi, ingoma kaZahara ehamba yena lo George Mnetsi. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abatsha bebandla lezanu PF bathi ngabasoze bagoqe izandla abakubutho beveza mgceke ukuthi sebefuna ukuhluthuna umbuso kamongameli Mugabe. Sokulokwesabela ukumamanzonzo komumo weZimbabwe okungakhokhelela impi yomdeni. Amapholisa abele ncwadi ebavumela ukungena egumeni lomuntu bahlasele amahhofisi eMagamba Network Trust. Selugqibake lapha uhlelo, igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.